imithi ngiyangibona ibiqakatheke kakhulu dadewethu. And ube kubuya amazwe afika 20 ama ministers angkhona labanye abamela ama ministers and be kudiscusswa ngendaba zone zokuthi kunga thelelwana umkhuhlane from kumama kusemntwaneni le khona kokwama family planning into ezinjalo nje so kuzineke izinto abekhuluma ngazo ziphathelane le mpila kahle so mbona ngani meeting le ibiqakatheke kakhulu ngoba amazwe wonke walangu 20 bebekhuluma ngembono etshiyene kuboniswana I conference yangkhona iqalise nge Saturday izagcina kusasa yona namhlo ubona upresident ubezoyi officiate ukuthi iqala ukuthi ivule iconference yangkhona then ama ministers abebekhona yona ubonile umama ulokhuzeni we South Africa and lamanye ama ministers avela kwamanye amazwe ko China lama deputy ministers avela emazweni atshiyeneyo lama representatives avela emazweni atshiyeneyo zonke izikhulumeli eziqalisa ukukhuluma izolo abanye ngabakhulume namhla after official opening abanye bazakhuluma kusasa
kusasa likhangelela ukuthi kuyabe kuhlafunwana
ya kusasa uminister in charge uMombeshora uyosele ukhona ngale mina uthe sesuka la migijimele eHarare lenye imeeting eHarare nguyo khona nguyo wazi ukuthi line up yangkhona yakusasa izabe imenjani
kodwa okukhulunywe izolo lakho bekumqoka
bekuqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba izimfundiso lokuncedisana lamacebo efunding zama khona ukuvikela umntwana tumaza ukuthi ama funders angkhona ukuthi eqhubeke lokho bebebisa izinto ezinjalo kuma African countries la khona kwe family planning ukuthi kube lokona la mali okuzena ama NGOs o ama partners ancedisayo continue lamanye abuya on board to assist ama African countries kuzona ezohlela.